Lesi sikhathi somnyaka izakhamizi zalindawo zivame ukuba ngabe sezidla ihlobo amakhomane ulude lezinye izilimo ezivuthwa masinya kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Rain Mathusa waseShakari uthi isimo sibi.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu ngoba kuyakuthi nxa kuthatha esi sikhathi ngoDisemba kuma 2-5 siyakuthi sihlakula umvuthu ufike emadolo. Kathesi akula lutho, akukalinto, akula lutho. So kunzima kakhulu. Sesesikhangelela ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona yena azakwenzela abantu ngoba over sikhathi sokukhanya ukuthi indlala injani ikhona. Izinto lezi zimile zikusitendisitile kunzima okwesabekayo nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani lona.
UNkosazana Jennifer Hobe yinkokeli yabomama kwezokulima SNFAL. Yena ke uchasisa kabanzi ngababhekane lakho lo nyaka.
Sibekhala ngezulu. Ayi kungabe lokho kunje so yi singalamba ayi izula likho ngabe kungayenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya hayi indlela esikhangelele ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhansela wemdubi wa what umnumzana Benjamin Mbala ngumlimizi omkhulu walindawo othi udubo ukuthi iningi kalelisanga khona lokulima
lukomile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze ukuthi bakwanise ukufundisa abantu babo but umumu ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwaze kube lindlala enjani but ngoDisemba kumele izulu line. Uhulumende bebisile inhlanyelo ama-fertilizer abantu baqalisa ukuthi wonke imuzi every household wathola but now iproblem esikhona ukuthi akwabanjenge bazange balimi vele abalimanga total.
Umbala uyaphambili echasisa ngenkinga langentuthuko esithe yaba khona kulumango.
I-development ibizama sibili tibe khona sisebenza kuhle no MPOM Omega besile bridge lapha delivambanisi ward 4 inkawana lemdubiwa. Indawo yakithi le ward 7 lebe lama irrigation ayi 2. Irrigation yemdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni ma. Zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ngazani kathesi bazama ukuthi bavusele leliya ngapha kithi bambanjeni. NGOs awesip incedisana negovernment yiwo abathi bonana bazagalisa next year ngoJanuwary but iyendaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoba kuzaphumelela.
Ummeli wevunga edalela ephakamende umnumzana Omega Sfanda laye ugcizelela ngendlala elakho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho indlala ikhona sibili isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umumbu uyabe usisemadolo sibili kodwa ungakunanzela kathesi abantu abakahlanyeli ke ngabhoda la kunzima abahlanyeli okunye kuphinde kwatsha kodwa okunye kukona kwezindawo. Into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngani liza khona ngoJanuwary lingana ngoJanuwary umumbu lwaba utshane kathesi uyasutote so yindlala esikhandela ukuthi sibili uhulumende. Sizakhuluma kuhulumende social worker sikhulume nopresident uba Mnangagwa sibona ukuthi i-social worker izancedala ngoba lapha sokukhanya sibili ukuthi indlala izaba khona.
Umlisa womdubiyo wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni yabaswelayo ukudla.
Indlala yebo kambe indlala sisihluphile abantu lezulu kalini kakuhle indlala. Uhulumende uyanceda lapha anceda khona kodwa kakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu apha abantu bonke sibili ngokufanayo kungakhethwa muntu.
Iningi lezakhamizi zevungu esabalalise emidlenzi zithithibele zithi zibhekane le ndlala lanxa ababona ngezomumo womkhathi abe-meteorological office bathi babona izulu eliningi lisina ngozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Incwadi kwezomumo womkhathi zithi ukungani kuhle kwezulu kubangelwa ukuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele isitho 7 elogweru enkabazwe ikamramu Ezra Jesus Banda.